Soku izika disenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Hola mukela emoyeni ngenjabulo ngomvulo mhlaka 17 kuNkwenkwezi 2021 ngontungameli inkomo. Endabeni zethu lamhlanje, umphathintambo wezemithetho umnumzana Ziyambi Ziyambi usekhweze amaphepha eSupreme Court ephikisa isinqumo senkantolo yeHigh Court esokususa umnumzana Luke Malava kusikhundla sikamahluli womkhulu welizwe uChief Justice.
IHigh Court ayisiyo court ephezulu ekugcineni ezingeni elicela ukugcina. Kule phezulu kweHigh Court ibuswa yi Supreme Court, iphinde i Supreme Court ibuswe idale elikhulu kula yi Constitutional Court.
Amagqwetha athi uZiyambi kumele avotshelwe icala lokweyisa inkantolo ngemva kokusola isinqumo seHigh Court esithi abahluli abanqume ukuthi uMalava kumele asuke esikhundleni basetshenziswa yizitha. Sebe sedlula ingxenye yesigidi 581,615 abantu asebehlatshwe ijekiseni ye-COVID-19. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Umphathintambo obona ngezemithetho umnumzana Ziyambi Ziyambi namuhla ukweze amaphepha edale leSupreme Court ephikisa isinqumo senkantolo yeHigh Court esokususa umnumzana Luke Malava esikhundleni sikamahluli omkhulu welizwe uChief Justice ngoba usithi ukwengezwa kwesikhathi sakhe sokusebenza ngumongameli Emmerson Mnangagwa kuko emthethweni. Ngakolunye uhlangothi, amagqwetha enhlanganiso yeZimbabwe Human Rights NGO Forum engenye yenhlanganiso ezikweze udaba lukaMalava lolu emthethwandaba aselobele idale leHigh Court kanye leJudicial Service Commission incwadi esithi uZiyambi kumele abotshelwe icala lokweyisa umthethwandaba ngemva kokuthi usola abahluli abasuse uMalava esihlalweni esithi basetshenziswa izitha. Kubika umlondolozi Ndlovu.
Lokhu kuza ngemva kokuba umphathintambo wezemithetho umnumzana Ziyambi Ziyambi elobe incwadi esidla ubhedu esola kakhulu isinqumo sedale sokuba umnumzana Luke Malava engaqhubeki ngomsebenzi ngoba isikhathi sakhe sokuba semsebenzini sidlule mhlaka 15 wayona le nyanga. Umthethondaba unqume ngempela viki ukuba isicelo esilethwe edale ephalamende umnumzana Musa Kika lenhlanganiso ye-Young Lawyers Association siqondile usithi uMalava akumelanga aqhubeke semsebenzini. Kodwa uZiyambi ulobe incwadi le esithi uhulumende uzaphikisana laso lesi sinqumo kulolu daba esithi abahluleli basebenzana nebandla eliphikisayo njalo bathengwa ngamanye amazwe angentshonalanga. AbeZimbabwe Human Rights NGO Forum bathi amazwi la ajonge ukwethusela abahluleli abenza umsebenzi wabo besithi uZiyambi ngakwenzileyo udale icala lokuyisa umthethwandaba. Ekhuluma lento ethi indaba yeHarare, omunye wamagqwetha alinhlanganisa umnumzana Thabani Mpofu uchasisa ngenyathelo
including the institution of proceedings or content of court should the law not be faithfully and scrupulously.
Siza kwenza okusemthethweni siye emadale sihambisa udaba lokudelela amadale omthethwandaba xa umthetho ungalandelwanga ngemfanelo.
Kubeke sithi uZiyambi ngesikhundla laso akumelanga aziphathe ngaleyo ndlela.
Threaten other judges who may become seized with the options.
Wethusela abahluleli bedale sifuna ukuba umphathintambo wezomthetho athembeke njengalokho okukhayelelwe kuye njengomphathintambo njalo njengegqwetha.
Omunye njalo wamagqwetha kakhikha umnumzana Thandayi Biti uthe abakwenzayo kakulandile zombusazwe.
We are not pursuing any political agenda. We reject that insinuation. All we are here
asenze lokhu sisenza owezombusazwe siyakwala lokhu silapha ukuba sivikele isisekelo sethu sombuso esavotelwa ngabantu abafika izigidi ezintathu
3.5 million.
Incitshi wezemthetho umnumzana Love Momaduku uthi lokhu okwenzakalayo kuveza sobala ukuba uhulumende okhona katshiyenanga lokamnumzana Robert Mugabe.
Is a continuation of a political approach that has characterized Zimbabwe since 1980. That political approach defines.
Ukuqhubeka kohlelo lezombusazwe salubona eZimbabwe kusukela umnyaka ka-1980 kusiya ku-2013. Sakubona lokhu kuqhubeka njalo ngo-2013 ngendlela efana naleyo eyayivele ikhona.
Same time, the same frame.
Afanelisanga ukuthola icele likamnumzana Ziyambi Ziyambi ngamagqwetha akhe abengakaphenduli incwadi le evela kumnumzana Khika. Amagqwetha kahulumende akhangelwe ukwethula amaphepha okuphikisa isinqumo sokwalela uMalaba ukuthi aqhubeke esemsebenzini. UMalaba umise umsebenzi isinqumo lesi ngoba enelise iminyaka yokuzalwa ngamachumi ayisikhombisa 70 ngomgqibelo. Ngimele isitudio 7 ngiseHarare ngimlondolozi Ndlovu.
Kusenjalo ibandla leMDC Alliance selisole kakhulu amazwi kaZiyambi lisithi akwenzileyo ikwethusela abahluleli bemithethwandaba ukuze basebenze beyamele kuhlangothi lweZANU-PF. Leli bandla lithi umthethwandaba we-High Court wenze kuhle kakhulu ngesinqumo sawo.
U-Justice Elizabeth Gwawunza sokuthiwa ngu-Acting Chief Justice. Ngapha iZANU-PF ngemande nje bazagcina sebe-aphila. Lokho sibona ngani kuzakwenza kube le-constitutional crisis. Okokuzahlupha ukuthi ngubani njengoba izana izabe lokhu isithi uMalaba nguye uChief Justice, iJudiciary Service Commission isithi nguJustice Elizabeth Gwawunza lo wede ngumsekeli kaMalaba. Kuzazala okuthiwa yi-constitutional crisis, ingabangqoza kungasakazivakali ukuthi inyukele emakhanda amangaki. Abanye bazalandela uGwawunza, abanye balandele uMalaba. Ngalokho liyakwazi ukuthi i-Constitutional Court le Supreme Court ilabanye abadala labo sebefika 70 years bangaphila. Kungenzakala ukuthi icala leli libolele khona ngale lihlale 6 years lokho elingakabanjwa ngoba kulabanye amajaji lawo afuna ukubenefita ngalo mthetho o-constitutional amendment number 2 ukuthi amajaji angafika 70 years ayalokho eqhubeka uma efunwa ngu-president lo yabe khona.
Lina njengebandla ndima bani elizayidlala kulolu daba njengoba lukhanya lusiya phambili?
Sizabe lokhu sisilwa sisenza all France ezitritini sikampena sisenza amatoyitoyi sisebenzisa amagqwetha e-court. Ama-strategy wonke sizawasebenzisa ngoba akula strategy engayisiyo uma sisilwa impenje. Siyabonga amagqwetha ethu, amagqwetha esizwe. Siyabonga ojaji laba bathathu abaqungisa ibindi bakhuluma iqiniso, kodwa siyakwazi ukuthi bazagcina sebelandelwa ebusuku lemini sebephiwa amasicala njengojustice Ndebele owala ukulandela izinqumo zikaMalaba ukuthi uJob Sikhala engaphiwa ibheli labanye abathize.
Umnumzana Felix Magalela Mafaspanda ngumsekeli wesikhulumeli se-MDC Alliance. Sixoxe njalo lelunga leZANU-PF umnumzana Belief Gawule yena othi uZiyambi ubeveza imbono yakhe athi ukwethusela imithethwandaba.
Engithanda ukuthi ngikutsho yukuthi i-High Court ayisiyo khothi ephezulu ekugcineni ezingeni elokugcina. Kule phezulu kwe-High Court, i-High Court ibuswa yi-Supreme Court, iphinde i-Supreme Court ibuswe idala elikhulu kula yi-Constitutional Court. I-Supreme Court iyaphenduka futhi ibe yi-Constitutional Court, amajaji lalana ehlale ku-Constitutional Court. I-Constitutional Court yiyo idala lokugcina. Ngawo ke lokho okwenziweyo umsebenzi ongaphelanga. Nxa uphikiswa nguhulumende, uhulumende nxa efuna ukuphikisa kulelungelo lakho ukuthi aphikise ethi hayi lokho kudalwe okwenziwe isinqumo sethu yi-High Court ayisiso.
Labo abakhweze udaba lolu emthethwandaba bathi uZiyambi Ziyambi kumele ebotshwe ngoba ethusele abahluleli benkantolo ngokuthi basetshenziswa yizitha ngemva kokwethula isinqumo lesi. Ungathini ngalokho?
Ake ngithi mina Nkomo, uZiyambi ukhulumile akukhulumileyo kodwa phela uZiyambi ukungakhohlwa ukuthi abantu bengakhohlwa ukuthi nguye uminister ogatha lololo esikhuluma ngalo ngokunjalo uZiyambi bekhuluma laye kodwa ekhuluma umbono wakhe ngendlela ahlolisise ngaye wabona wasekhuluma laye umbono wakhe mayelana ngamadale ngathi ngokwethule lidale akumshuthisanga ngoba yena kade kufuna ayisiko kube impumela elethwe idale njengalokho okuthi idale vele limele linqali linquma phakathi kwabantu abaphikisanayo kube lomunye othuma le impumela evumelana laye ngokunjalo idale lemthethwandaba lethule isinqumo lesethulileyo akumangalisi ke mina ke sengisithi ke nampa abantu bahlala bekhuluma besola amadale ezimbabwe bethethisa abantu beopposition bona kathi ingane akuzange ukukhulunywe ngabo kuzange ukuthi kababotshwe sokuthiwa uZiyambi namhla kabotshwe ngokuthi uZiyambi ukhulume into ayibonayo la lezi zathu zakhe kanti laba babekhuluma izulu ingane babekhululekile bethethisa omalaba bethethisa obani bethethisa amadale bethi amadale ngayizana uphi namhla amadale semahle ngenxa ukuthi anqume in favor of bona kanti vele kunjani lapha kanti bona abantu beopposition laba abayibo abagcwele khona ngale ntweni naleyi amaloya la eopposition kanti vele khona iloya yabo abayifunda ngeyokuthi umpumela iba kuhle kuyibo abathe waphuma kuvumelana labo yini
umnumzana Belief Gawule ngowebandla lezano PF. Uhlatshwe abantu phose inkulungwane ezimbili 1846 ijekiseni yakuqala yokwenqabela umkhuhlane we-COVID-19 izolo kuthi abahlatshwe esibili baphose bafike kunani elifanayo 1719. Ugatsha lwezempila kahle luthi asebehlatshwe ijekiseni lebonke sebesedlula ingxenye yesigidi 581,615. Izolo akekho obulawe yilomkhuhlane kodwa kufunyanwe abayisithupha belawo. Asebebanjwe i-coronavirus bonke elizweni sebezinkulungwane eziphose zifike kumachumi amane 38,560. Asebebhubhile sebengu 1,582. Lanxa ezinye izakhamizi zesomnene esabelweni seMathebeleland South zisithi sezihlatshiwe ijekiseni yokuvikela umkhuhlane we-COVID-19 kulezinye ezithi kazisoze zilokothe. Nanzi ezinye zazo zixoxa lentatheli zindaba yeStudio 7 u-Ezra Chisaspanda.
Mpufu. Wesomnene kona lapha ngizale lokona la.
Usiwahlatshwe yini?
Ya, sengahlatshwe yile kuzenzo.
Zonke zombili.
Hayi, ngahlatshwe yodomhla ka 6 esolusi.
Bathi niyovikela i-corona.
Yebo, ukuvikela i-corona ye. So eyinye kumele ngihlatshwe futhi mhla ka 20.
Abantu esigabeni sakho bayamukela yini bayithatha?
Abanye bayithatha but abahlaba yibo abangazi bafika. Kwafika ababehamba le-baby clinic bahlaba abantu abalithwayo so abaningi abantu abakahlatshwa kodwa bazimisele ukuhlatshwa
so bakhala ukuthi bazaphenduka futhi
abantu
kuzulu wonke ngalesi sikhathi
hayi umuntu wonke kahlatshwa ngoba i-corona ikhanya ayikapheli singazi ikhothi sizibe ukuthi iyaphela
Traffic law siwahlatshwa yini i-vaccine
hayi asikahlatshwa
indawo
athina bamuyisayo kwathi wasihlaba baza futhi zabuye yabiqondane lathi
okwamunyisa abahlali kodwa uyafisa ukuhlatshwa yena
hayi angisabi sesingeyokuvikela njani sesabaa
bathini abantu abekhuma ngayo
yini i-COVID
ikhona yini kini la
hayi angingayizwa kangako
azakuyizwe la
hayi ngizwa bethi
kodwa ulesifiso sokuhlatshwa hayi khuluma iqiniso lakho nesabe lutho ulaso isifiso sokuthi uyihlatshwe
hayi
awulasoangilaso vela ufisi
hayi
ye
angifisi
so abantu wabatshela ngathi bahlatshwe ngoba bangahlatshwe
hayi oyabe zizekhulekile ngahlapha
Jane Mpofu, ngihlatshwa mhlaka 19 April, ngizaphinda S2 mhlaka 17 May.
Oh, S2 liyaphinda mhlaka 17 May. Lahlatshelwa ngaphi laba le?
Lahlatshelwa khona.
Babuya la?
Babuya futhi mhlaka 7.
Lezwa njani lihlatshwa kwabuhlungu?
Hayi, akuzange kube buhlungu, vela akuzange kuvuvuke nje kwapho kuhlaba nje. Akuzange kube lo buhlungu kumbe njani.
Umkhuhlane wecorona bathi indaba ekhaya bawesaba abantu mba bawesaba.
Hayi, abantu bawesaba umkhuhlane wecorona kuqala babengani bawudelela kodwa hayi phambili.
Ukhona sebe babula umkhuhlane wecorona?
Hayi, futhi incesiyabe uyabe khona kodwa lingawutshelwanga hlabe singakwazi ukuthi.
Nxa ukhangelela esigabeni layo sesomnini kwahlatshwa abantu abangaki?
Hayi, esigabeni salapha kwakuhlatshwa abamashopu, kodwa yabamashopu lapha kwashumbunani kwahlatshwa abangu-2 kuphela. Kwazohlatshwa thina amavenda esithengisa phandle.
Okay, abanye abantu abahlatshwayo?
Abanye hayi, abanye angezwa asebahlatshwayo.
Lezo bekuyizakhamizi zesomnene eMathebeleland South. Izakhamizi zeTsholotsho eMathebeleland North ngesonto bezithe gwaqa emkhosini wokubekwa kwelitshe lenhlonipho iTombstone emzini walapho okwadutshulelwa khona abantu abedlula amashumi amabili lambili 22 batshiselwa ezindlini ezine bahle bangcwatshelwa khonapho bagqitshelwa ngokudilizelwa imiduli yezindlu ngesikhathi sombhuqa wekukurawundi ngomnyaka ka-1983. Kubika u-Anastasia Ndlovu.
Lumkhosi wokubeka ilitshe lenhlonipho iTombstone ephumula emangweni wemkhonya eTsholotsho ubukhokhelwa ngunduna uSiphoso wesigaba lesi lezinye induna zeMandebeleni labenhlanganiso ezilwela amalungelo oluntu ezibalisa iBhethu likaZulu, iKuthula Trust, lebandla lamakholwa esiKristu eleBrethren in Christ Church. Amanxeba emuli labemangweni lo athunukele abamatsha kwaba lusizi ngesikhathi kusembulwa ilitshe elilamagama alabo ababulalelwa kulo umuzi. UChief Siphoso kuward 1 ephumula khonale eTsholotsho uncome umsebenzi owenziweyo.
Umsebenzi omuhle esiwenzileyo, sililile lamuhla kona sisezalila. Sicabanga ukuthi sivula indlela ukuthi senelise ukulila, senelise ukuaddressa ama-issues awegugurawundi a-affecta i-community yona leyo.
UChief Gampu laye obekhona emkhosini lo ubonge umdali labaqoqela umsebenzi.
Sithanda kuletha udumo kuNkulunkulu kuqala. Usinikile ithuba lokuthi sibuye sizoba lobufakazi obenzakalayo ukuthi lapha kulele abantu abayi-22, omama lobabo yethu. So ngaleso sizathu sokuthi sasingavunyelwa kubana sike sikhulume ngakho, but siyayibonga i-government, siyambonga u-president ukuthi avule indlela yokuthi sikhulumisane ngakho.
Umnumzana Cosmas Ndlovu, omunye wabemuli yomuzi owenzelwa lesi sihluku, uthi wabona mathupha abazali bakhe bedutshulwa betshiselwa ezindlini lezo.
Okwenzakala lapha isisi wami ngazi kubuhlungu ngoba indaba leyi yenzakala kusukisela ekuseni ngabo 6-7 kwaze kwatshaya ihola lesithathu emini. Then kuthe kuzenjalo kwasekuthiwa abadala ababuye belandele amasosha. Then thina sasala, but thina salandele the sesilandele abadala bafika baqalisa ukufa kwezindlini, kwabotshwa ezindlini ezincinci bathungisa izindlu. Bathi bethungisa izindlu abanye osisi wami babekwenyindlu kwaze ukuthi lo undoda lo uthiwa ngulo tshiwe nkomo wayefakwe kule indlu le elam. Then wasuka lapho kwabezithungisa izindlu zam.
Olwela amalungelo oluntu obekhona emkhosini wangensonto umabhalane we-ibhethu likaZulu umnumzana Mbusofuzwayo upha owakhe umbono.
Hayi mbona ngazathi kube yinto kulusizi ukubana sihlangana sikhumbula abantu ababulawayo bengabulawa yizitha kodwa bebulawa ngohulumeni owavuza ukuthi baprotect. Kodwa hayi ngenkosi siyathaba ukubana izihlobo zibuyile zazokhutamisa amakhanda zikhumbula izihlobo zazo. Njalo ukuthi 16 March zizahlala zimqakathekisa. Mbona ngazathi kuyinto enhle kakhulu.
UChief Dakamela wasenkayi obekhona laye unxume kakhulu umsebenzi owenziwe ngensonto.
Umsebenzi ube muhle kakhulu.
Unduna Tategulu laye obekhona uthi lesi sikhumbuzo esihle esilenhlonipho esenziwe lapha.
Umsebenzi besilayo lamhla ngathi siyawubonga nje kumsebenzi omuhle uvele umonakala owayenzakalayo umkhulu ende umkhulu siyabonga ukuthi lapho abalele khona izihlobo zethu ezilele khona sekulelitshe ziyakhiyelwa ngayinye indlela zihlonitshiwe kakhulu.
Abahlali betsholotsho bathi amanxeba abanganeno nxa kusenziwa imisebenzi yokuhlonipha abatshonayo ngokubeka ilitshe letombstone njengalokho okwenziwe ngensonto okuyinto ebukekayo bekhumbula izihlobo zabo ezabulawa ngumbhuqazi wegugurawundi njalo baphakathi kokudingisisa abanye abangaziwayo ukuba babaleka bayafela kuphi. Ngimele iStudio 7 yikobulawayo ngingu-Anastasia Ndlovu.
Kulife Talk lamhlanje sikhangela uhlelo lokuhlatshwa kwabantu ijekiseni ye-COVID-19 kanye lodaba lokususwa kukamnumzana Luke Malava esikhundleni sokuba ngumahluli omkhulu weZimbabwe uChief Justice. Ukudilika komnotho kubikwa sokuphoqa abantu abanengi ukuthi badinge usizo lokwelatshwa ngendlela zendulo ezisebenzisa imithi yezihlahla kumbe elinywa ezivandeni. Kubika uMark Peter Ntambe.
Abazingcwethi emsebenzini wokwelapha ngemithi yendulo labo sebethatha leli thuba ukuthuthukisa umsebenzi wabo ukuze izigulane zibethembe lokudinga ukusebenza ngokusemthethweni elizweni. Sezitholakala zisiba zinengi indawo eziqhuba ibhizimusi lokuthengisa imithi yendulo ezihlahla okugoqela amaxolo, amahlamvu, impande, izithelo leminye elinywayo ke ezivandeni kulezi nsuku. Umnumzana Tinashe Mugabe wenhlanganiso ye-Herbal Wellbeing uthi imithi elungiswa ngezihlahla lokulinywayo ilungile kakhulu kumpilakahle yomuntu.
Ama-advantages okusebenzisa imithi yesintu maningi, abalisela ukuba lamandla, abalisela ukuthi ukuba jacked up, ukuba le-concentration, ukuba le-immune eqinileyo, sibalisela ukuthi imkhuhlane vele iyamemetheka njalo ilokhu isiba mningi. So ngokuthatha imithi yesintu uyakwanisa ukuthi umzimba ukwanise ukuzivikela.
Uthi indlela ezinje ngaphandle kokwelapha izifo ziyavikela umuntu ukuba engahlaselwa kulokumelela ukuba aze agule kuqala, njalo imithi le kayilimazi umzimba njengoba ifana lokudla nje.
Akula side effect, akula muntu othwa hayi lo wagcina esebenje nje ngoba wathatha intolwane esikhathi esithi. Akula umuntu othi hayi lo waba le problem enje ngoba wathatha umgani kubeni umgugudu kubeni isihlaxa kubeni icina okwesikhathi esithi. Hayi, imithi yesintu ayila okunye ukuphinda kukuphendukele. Hayi, kuqakathekile ukuthi siyisebenzise kodwa sithi siyisebenzisa sibe sibuzana, sibuzana lalabo ama-experts besikhokhela.
UDokotela George Danda owelapha ngendlela ye-naturopathy engenye indlela eyenza ukuba umzimba uzivikele njalo uzelapha ngokwawo uthi uyajabula ukuba indlela ezitshiyeneyo zokwelapha sezinanzwa lokwamukelwa eZimbabwe.
What it means now, we've been given room for us to build our own hospitals.
Lokhu sokusitsho ukuthi sesingenelisa ukwakha lathi izibhedlela zethu.
Odokotela bathi bona belapha ngendlela kuphela ezisekelwa yisayensi njalo zilobufakazi ekusebenzeni kwazo. Umnumzana Shepherd Umure, ongunobhala jikelele wenhlanganiso ye-Health Professions Authority of Zimbabwe uthi bayajabula ukuba sokule khansili ezaphathisa ukuba lokhu kulungisiswe. Uhulumende weZimbabwe wanikeza imvumo yokusebenza kwendlela ezithiyeneyo zokwelapha lezi nyakenye, kwabunjwa lohlangothi olulawula umsebenzi onje olwe-Natural Therapy Council of Zimbabwe ngenhloso yokuba abelapha ngendlela ezihlukeneyo lezabodokotela bezesayensi ezibhedlela lasemakliniki labo benelise ukusebenza mgceke. Abezengcwethi benelise njalo ukufundisa abanye njengalokho okwenzakala emazweni anjengawe China, South Korea lamanye ukuze abantu bevikeleke. Kodwa abazingcwethi kulomsebenzi wokwelapha ngezinye indlela ezingayisizo zesayensi bayavuma ukuba yebo kulabanye abangaba bedinga ukugxila abantu besithi belapha bona bengazi lutho, kodwa baningi abelapha okweqiniso bengasizo nyanga ezitshaya amathambo zidinga ubuthakathi emkhuhlaneni kumbe abaprofita abamanga. Ngimele iStudio 7 eHarare, nginguMark Peter Ntambe.
Kwezemidlalo, iqembu labesilisa elimela iZimbabwe emdlalweni we-rugby odlalwa ngabadlali abalitshumi lanhlanu seliqale amalungiselelo okuyaphatheka kwimidlalo yokudinga intshantshu zezwekazi lase-Afrika. Kubika uJoseph Njanji.
Iqeqeshi weqembu lamaSebulls uBrandon Dawson ubize abadlali abangamashumi amane lathoba mnembili ukuthi bazoqala amalungiselelo awukuyaphatheka kwimidlalo ye-Rugby Africa Cup. Intatheli zindaba ezemidlalo uJimmy Praise Dlakama uthi yena okumjabulisayo ukuba lo mqeqeshi wandise abasakhulayo kuluhlu lwabadlali ababizileyo.
Abaningi bangikhona-ke abahamba bayadlala kuZimbabwe Academy eyahamba eSouth Africa isiyadlala khona la maqembu aweSouth Africa aqine kakhulu-ke. Ibizo kodwa-ke elingijabulisa kakhulu ukuthi bona lapha lebizo likatim Tenda apply the Mavesereke yena ke ohlala khona ngale ku University of Western Cape kule South Africa ke wathola udumo enyangeni kamabasa khona pha emveni kokubona ke esehlele ama try amathathu ye uyilose forward ke umfana lo sasemncane 22 years of age nguye ke elizange khangelele kakhulu ukuthi uzodlala kanjani ke kumaSebhuzu ukuthi engayenelisa yini ukuthi ayengezelele amathambo nqa amaSebhuzu ukuthi aphumelele khona pha kuma World Cup qualifiers.
Abadlali ababizwe iqembu lamaSebhuzu baqale namhla ukuzilolonga esikolweni iHarare njalo kule midlalo yokuzwana amandla eqoqo ukuba bayidlale phambilini ngokuya kwabo elizweni leTunisia lapho kuzaqhutshelwa khona imidlalo yeRugby Africa Cup. Iqembu leSebhuzu lihlelwe ukuba lidlale imidlalo emibili leqembu leZambia ekuqaliseni kwenyanga kanhlangu lamhla zimbili lamhla zinhlanu. Ngemva kwalokho lizadlala leqembu laseNamibia mhla zilitshumi lambili. Emdlalweni ozaqhutshelwa kule Zimbabwe ukuthi mhla zilitshumi lathoba munomunye livakatshele iqembu elifanayo khona lekwele Namibia. Ngenyanga kaNtulikazi iqembu leSebhuzu liza kuyadlala leqembu leLoftus 200 lase-South Africa khona le elizweni lase-South Africa ukuthi ngemva kwalokho libhekise amabombo kwele-Tunisia lapho elizadlala khona umdlalo walo wokuqala mhla zilitshumi lane kunyanga kaNtulikazi. Imidlalo ye-Rugby Africa Cup isetshenziswa njengomncintiswano wokudinga amaqembu aza kuyadlala kwimidlalo yezwe zomhlaba ngomnyaka ka-2023. Ngiyimele iStudio 7 ngoBulawayo, nginguJoseph Njanji.
Ukuziphetha ezosuku sikhangele ebezihamba phambili. Umphathintambo wezemithetho umnumzana Siyambi namuhla ukhweze amaphepha edalele Supreme Court ephikisa isinqumo senkantolo ye-High Court esokususa umnumzana Luke Malaba esikhundleni sikamahluli omkhulu welizwe uChief Justice. Amagqwetha athi uZiyambi kumele abotshelwe ukweyisa inkantolo ngemva kokusola isinqumo se-High Court esithi abahluli abanqume ukuthi uMalaba kumele asuke esikhundleni basetshenziswa yizitha. Kwanele Mthwakazi, likhumbule zikhona ezekuseni kusasa ngo-half past six. Yimi untungami linkomo.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupa inawu muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.